Le. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Eli chona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 1 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje abantu ababuye eStanley Square bezothakazelela ilanga labo bebelihlekanyana ukukhombisa ukuthi imisebenzi kayisekho njalo kuliphutha lebandla lezanu. Osokuqhakathekile ukuthi senzeni ukwenzela ukuthi abantwana baseZimbabwe bangadla imbuya ngoluthi.
Izisebenzi zeZimbabwe zimanyane lezinye emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni ilanga leWorkers Day izikhala ngokuthi imisebenzi kayitholakali kanti lempilo layo iya isiba nzima.
Akukho sobala ukuthi khona lalilungelo yini. Imithetho yakhona lokhu kuphokuba kuvalavaleka nje ukuthi kungakubona ukuthi lapha kakukwekakucacanga kuyakhona khonokho ukuzithatha lezo ndaba. Ukuthatha indaba ufule nto okuthiwa yi-access.
Uphenyo olusanda kwenziwa ngabenhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba balutshana uhulumende bezwekazi le-Afrika abafisa ukuthi imisakazo lamaphephandaba kukhululeke. AbeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi sebendlela evalweni njengoba zisanda inkulumo ezihlose ukuhlasela izisebenzi zakwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zeZimbabwe zimanyane lezinye emhlabeni jikelele ekunanzeni ilanga leWorkers Day namuhla zikhala ngokuthi imisebenzi kayikho njalo zisithi impilo iya isiba nzima. Kube le mikhosi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezigoqela koBulawayo laseHarare. KoBulawayo khona izisebenzi zibuthane enkundleni yeStanley Square. Iningi lezisebenzi lezi bezikhala ngokoma kwempilo njalo zisithi kumele ziholiswe ngedola leMelika. Kubika intathelizi indaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Izisebenzi ezilihlekana namhlanje zibuthene eStanley Square koBulawayo zimanyana lezinye emhlabeni jikelele ukunanza ilanga lazo ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Union behamba ngendikimba ethi "We are at the crossroads, unite, fight neoliberalism and austerity." Ekhuluma kulo umbuthano umgcini sihlalo MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Thabita Khumalo uthi bamadolo nzima ngoba ibandla elibusayo lathembisa uZulu imisebenzi eyizigidi ezintathu kodwa lanamhla lokhu beyilindile. UMakhumalo uthi bakuzwisisi ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi iholo lezisebenzi kumele likhuphuke lisiyaphi.
Namhla njengelanga lezisebenzi thina njengebandla le-MDC simadolo nzima ngoba ibandla lezanu lathi lingena esihlalweni lathembisa uZulu waseZimbabwe ukuthi sizathola imisebenzi eyi-3 million. Namhlanje abantu ababuye eStanley Square bezothakazelela ilanga labo bebelihlekanyana ukukhombisa ukuthi imisebenzi kayisekho njalo kuliphutha lebandla lezanu. Osokuqhakathekile ukuthi senzeni ukwenzela ukuthi abantwana baseZimbabwe bangadli imbuya ngoluthi.
Unkosikazi Grace Mathe omele abesifazana ku-ZCTU uthi bacela uhulumende angenele ekwelatshweni komkhuhlane wemvukuzane kungelambadalo.
Siyazi ukuthi umkhuhlane we-cancer usuvamile kobomama uyabulala, so siyabasekela sibili 100% ukuthi sihlolwe singakhiphanga lutho njalo sihole imali ezayenza ukuthi abantwana beyenelise ukuya esikolo.
Unkosikazi Debra Mukasa isakhamuzi sakoBulawayo uthi njengabantu abazisebenzayo kunzima njalo abazi ukuba udaba lokuhola idola leMelika luzaphumelela na.
Hayi langa lesisebenzi lisizwe sibuhlungu kakhulu noma silikhoma amarator ubusekerobunzima ngoba asiboni ukuthi sisebenzelane njenge-informal sector. Ziningi izinto okumele ukuthi ngazi yalungiswa nguhulumente kodwa kalungisi lutho. Hayi holo liphansi kakhulu. Singazi njengobana be-suggestele lolele lama-US dollar ukuthi sizaphumelela yini.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo we-ZCTU koBulawayo uthi bayakhala ngoba amafekithali avalile njalo umthelo wokubili ekhulwini ohlawulwa nguZulu lapho ebhadalela indleko ezitshiyeneyo ngemali e-RTGS iyabasinda.
Siyathokoza kakhulu ngokuthi abantu bakubone ukuqade ukuthi babuye lapha. Ake kunjalo njengezisebenzi siyakhala. Sinanzela ukuba ilizwe lakithi leZimbabwe kuyilizwe elingathi lilizwe elingaphathi kuhle abantu kakhulu izisebenzi. Sinanzela nje kathesi siyakhala ngama-price aqansa zonke insuku. Njalo siqhubeka ukuthi sikhala ngokuthi besilibonayo olwendaba i-2% tax leyana eyafakwa nguhulumende ukuthi iyahlukuluza abantu. Abantu abaholi lutho, imali yabo incane, injalo incane babe bethatha le-2% abantu kuyababulala. Sibuye futhi sikhale kakhulu ngendaba yokuthi sesicela amaholo ethu abhekwe nge-US dollar. Ngoba sesibona ukuthi le RTGS efakweyo ayisincedisi. TNF ibhile ibhangisiswe masinye umthetho ufake ukuthi kube ngumthetho ukuthi kube lokukhulumisana ukuthi lizwe liyebambile.
Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umcimbi walamuhla wokunanza ilanga lezisebenzi umnumzana Mandla Khanye uthi kuqondile ukuhola ngedola leMelika ngoba ibond aliselamandla njalo lentengo yempahla lokudla iqansa malanga onke.
Uqondile sibili ngoba ibhondi aziboni ukuthi lisisa ngapha. Izinto sezikhwelile, ama basic commodities sekhwelile, isikole ziyavulwa kanje asikwazi ukuthi abazali bazathenga njani isinkwa bedengela abantwana.
Inkulumo yeZCTU yokunanza ilanga lezisebenzi ibalwe ngumsekeli kamongameli weZCTU umnumzana John Chirenda okhuthaze ubudlelwano obuhle phakathi kwezisebenzi, abaqhatshi kanye lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Sizalethulela obekusenzakala njalo ngelanga lalamhlanje ele Workers Day eHarare kusikhathana nje esilandelayo.
Ngolwesihlanu mhla ka 3 Nkwenkwezi lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethulwa kwemibiko lendaba zamanga ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga emiqotho ku-WhatsApp audio kunombolo ezithi +1 302 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 302 465 0318.
Uphenyo olusanda kwenziwa ngabenhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuthi balutshwana abantu ezwekazi le-Afrika abafisa ukuthi imisakazo lamaphephandaba kukhululeke. Bathi ohulumende kumele benqabele ukwethulwa kwemibiko elakho ukukhuthaza ubudlwangudlwangu. Lokhu kuvezwe sobala emazweni angamashumi amabili lanhlanu. Kwele Tanzania, Cape Verde, eUganda laseTunisia kulapho okulabantu abaningi abalombonolo. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi imisakazo yiyo elalelwa ngabantu abaningi kulandela umabonakude. I-Afrobarometer ithi abantu abaningi abahluphekayo, abangafundanga, asebekhulile, abadlala emaphandleni, labesifazana kabenelisi ukusebenzisa konke lokhu okugoqela njalo ubulembu be-internet. Uphenyo lolu lwethu lwengesikhathi kulungiselelwa ukunanza usuku lweWorld Press Freedom Day ngolwesihlanu. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxhume umnumzana Rafael Khumalo, owayengumqondisi wenhlanganiso yezindaba eAlpha Media Holdings.
Usupho esilalo vula khathesu zakuthi hayi ngibendlalele lokho kwi-registration benelo, kodwa konke kungama-registration lokho kukulalele kuvele kusuke endaweni mbizanye konke. So ufuna ukuthi kube lengatsha eziningi njengobana kulamaphepha ama-independent alabo Newsday nalabo Daily News, ngabe lezi ndabeni kukhona into efanayo? Ngabe ukhona efana lo ufuna ukukhuluma amanga etshela abantu into eyize leze leze ezinye imsakazo engitsho yabe indiani izimele yodwa ila izaba lakho ukuthi itsho ukuthi hayi lokho elikutsho kungamanga akuzange kwenzakala. Amazwe amaningi kulama radio station amaningi kakhulu, kulokuyilizwe okuncane ngaye ngahlala kikho kuthiwa yiLisuthu, kulama radio station angikwazi kumba ngimafika kwi-60 kumbe kungaki khona, kodwa i-population is 2 million, thina sile 14 million. Kulama television station athiyene abantu abali, akulampi abantu abavusile ukuthi bafuna ukuthatha umbuso. Konke khonokhu kwenza abantu babe phambili nasalele ngemuva. So i-fake news endaweni ezinjalo kayisebenzi, ngoba omunye isikhathi uthe wena athi omunye athi nansi i-evidence lapho eZimbabwe ukhuluma nge-V11 athi athi nansi i-V11.
Pho-ke nxa sesikhangele udaba lwemithetho Baba Khumalo, kambe imithetho lawo iyayenza yini ukuthi intatheli zezindaba zingethuli kahle imbiko?
Uyazi ukuthi eZimbabwe uzuphosa ukukhala inyembezi, ungabona umuntu esephula umthetho awukhethelekile ukuba lipholisa elephula umthetho elithaya umuntu egcekeni ekungamelanga ukuthi limthaye, kumbe ngumuntu owonayo ukuthi umthathe umpikitsha khonaphana. Uyazibuza ukuthi mhlawumbe xa ngithathe umpikitsha omunye uzakuthi lambu abethi awulalungele ukuthatha umpikitsha loya. Nxa ngitshela ngithi umpikitsha utshengisa indaba eningi kakhulu, xa ngingasanelanga ukuwuthatha leyo mpikitsha kuthiuthi khonaphana sengivele ngazenqabela nganqabela uZulu ukuthi abone obububi okwenzakala. Kanti ngikhulume ngempikitsha, kumbe umpikitsha womuntu odobha umumbi emgwaqweni ethareni, kumbe ngumuntu wompikitsha engithe mina ngotshaywayo, kumbe ngodutshulwayo, kumbe ngulo ogijima ngesikuku obhadala ipholisa. Konke khonokhu kuwuthatha leyo mpikitsha, akukho sobala ukuthi khona lalilungelo yini. Imithetho yakhona ilokhu kuphoka ukuba kuvalavaleka nje ukuthi ungakubona ukuthi lapha kakucacanga. Angithi ngikhulume ngalokhu, kuya kuya khona khonokhu kuzithatha lezo ndaba. Ukuthatha indaba kule nto okuthiwa yi-access, uyenelisa yini ukungena ebhodweni? Sithi thina uze kuthiwa hayi kule nto engahambi kuhle ezinara, bangaki abenelisa ukufika khonapho mbe kwizinara, mbe ku-Ministry of Information, ku-Ministry of Transport wenelise ukuwathola lawo maphepho yakuwathola? Kule i-IPA lokhu ikhona ngithi ithi yona yina ukumele ekunika ukuthi la ufuna ukuwabona lawo maphepho kumele ubhale incwadi, kumele uthini, ucele ukubona lo nalo lalayo malowo magcina aphendule athi lathi kube yinkalakatha yendaba ungakaliboni lelo phela. So khonokho kwenza ukuthi ukucubungula izindaba kungabilula, ukuthi uZulu azokwenzakalayo kungabilula. Yikho laphana ngikhulume ngomehluko phakathi kokubala iphephandaba le-South Africa kumbe le-UK lokubala iphephandaba lala. Elanga le-South Africa liyabe lijikile litshengisa ukuthi umuntu becubungule, elalapha liphonga ukuphalaza nje phezulu, izinto eziningi aziphumi.
Umnumzana Rafael Khumalo wayengumqondisi wenkampani yamaphephandaba e-Alpha Media Holdings, obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kulivestock lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lezisebenzi eleWorkers Day lamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 0818 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amabandla ezombusazwe awamazwe ezwekazi le-Afrika awezwekazi le-Europe aphakathi kokukhankasela usekelo ukuze amalunga awo akhethwe ukungena kudale lephalamende ele-EU Parliament. Lolu khetho lukhangelelwe ukwenziwa mhlaka 23 lo mhlaka 26 kuyona le inyanga. Incwadi yezicubungula izombusazwe zithi usekelo lwebandla elibusayo kwele South Africa LANC lulakho ukwehla okwamagama kukhetho lalonyaka olwenziwa mhlaka 8 kuyona le inyanga. Ngemva kokunqotshwa kukhetho lwabo manispala emadolobheni amaningi elizwe ngomnyaka ka-2016. Inkokheli ye-ANC eningi ibhekane lamacala enkohlakalo njalo uzulu walelo lizwe ukhala ngokuthi lokhe kulobandlululo olwatshiywa ngumbuso wamabhunu. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Elemelika lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko kwezombusazwe ngoba eqhubeka ngokuhlukuluza uZulu weZimbabwe lokwephula amalungelo akhe. Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeCenter for Strategic and International Studies khonapha eWashington DC namuhla ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni lo umsekeli kaMabhalane obona ngobudlelwano bukahulumende weMelika lamazwe aseAfrika uAmbassador Matthew Harrington uthe uhulumende weZANU-PF uloke esehluleka ukuhlonipha amalungelo kaZulu njalo ehlukuluza abaphikisana laye.
The use of state sanctioned violence against civil society, journalists, opposition members, and union leaders will be familiar to longtime Zimbabwe watchers, and it has undercut claims that the country is on a new path.
Ukuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo, intatheli zindaba, abenhlanganiso zezisebenzi, kanye labamabandla aphikisayo, kuveza ukuthi uhulumende weZimbabwe usahamba ngonyawo lwakudala. Kodwa siyavuma ukuthi akhona amanyathelo abukekayo asewathethe uhulumende wezenotho. Kumele ngikutsho ukuthi ukuphumelela kweZimbabwe kuzakwenzakala kuphela nxa kungaba lenguquko kwezombusazwe. Okudanisayo yokuthi asiyiboni linguquko.
The government is saying some of the right things, but it is falling short when it comes to concrete actions.
U-Ambassador Harrington wengeze wathi nxa uhulumende weZimbabwe efuna ukuletha inguquko eqotho njalo efuna ukwamukelwa izizwe zomhlaba ngezandla zombili kumele esule imithetho encindezelayo efana lephosa kanye le-AIPA. Uhulumende uthi seqalisile ukuguqula umthetho wephosa kodwa abebandla le-MDC bathi inguquko le kayitsho lutho ngoba umthetho omutsha obunjwayo uzifananela lowakudala. Omunye obesemhlanganweni lo ngumcebisi kahulumende weZimbabwe njalo eyingcwethi kwezenotho umnumzana Ashok Chakravarti yena okhale ngomthetho owethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act izidera esithi uphazamisa uZulu njalo uvimba intuthuko. Ute umthetho lo wenqabela abatshali bezimali ukuzevula amabhizimusi eZimbabwe.
Now what Zidera does is it actually makes it difficult for
umthetho weZidera uvimba eZimbabwe ukuthola usizo kunhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali. Nxa ucabanga ukuthi umthetho lo gawula umthelela omubi kuZulu weZimbabwe, kahle ngikutshele ngokwangehlelayo mina. Ngilo mntwana ofunda khonapha eMelika, ngike ngazama ukumthumela imali ye-school fees ezinkulungwane ezine zamadola nyakenye, kodwa ngehluleka ngenxa yezijeziso.
Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-US Agency for International Development, USAID, eZimbabwe, umnumzana Jason Taylor ukulandule lokhu esithi okwenqabela inqubela phambili eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende kamongameli Mnangagwa ukuguqula izenzo zakhe.
I would argue what prohibits investment in Zimbabwe is a lack of economic reform.
Okwenqabela abatshali bezimali eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende ukwethula inguquko ezwayo kwezenotho kanye lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu.
I think to point to sanctions is to create a straw man.
Uhulumende weMelika uthi lanxa engavumelani lohulumende weZimbabwe kundlela amele ayilandele ukuze ilizwe libuyele esimeni esihle lomnotho walo uthuthuke, uzaqhubeka ephathisa uZulu ngenhlelo zentuthuko ezijiyeneyo ezigoqela ukuncedisa abalambayo ngokudla. Njengokuthembisa kwami, asiyeni eHarare sizwe ukuba na izisebenzi zakulelo dolobho zilinanze njani ilanga lamhlanje eleWorkers Day. UMavis Kama uyalandisa.
UZulu weHarare obuthane enkundleni yedziba raseQua Stadium wamukele ngenjabulo enkulu ukungena enkundleni komkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa, okunguye kuphela oze kulo mkhosi phakathi kwenkokheli yamabandla abengqonziwe ogoqela iZANU-PF. Oze emele umphathintambo wezisebenzi umqondisi kulolu gatsha umnumzana Langton Ngorima uthi uhulumende uzimisele ukubona ukuba izisebenzi ziphathwa kuhle ngomqhatshi. Ngaphambilini umphathintambo wezisebenzi uDr. Sekai Nzenza ube lomhlangano lentatheli zindaba emahofisini awenasa, lapho aphinde amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi yena lenye inkokheli kahulumende bakhathazekile ngesimo esiselizweni sokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla mahlayana.
But as you can understand, business often does what it likes and it's very difficult to control. But as the minister, I do acknowledge that the price hikes are hitting.
Kodwa unobhala jikelele enhlanganisweni yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Japhet Moyo, yena obegqoke impahla efana legqokwa izibotshwa njengesibonelo sokuba usentolongweni lanxa engelalo icala alidalileyo, uthi kuyajabulisa ukuba uhulumende laye esekubona abakade bekukhuluma sonke lesi sikhathi ukubana into zingamanga kuhle elizweni kwezomnotho.
Kuyasijabulisa ukuzwa ukuthi uhulumende uyavumelana lathi ukuthi izisebenzi okwamanje ziphakathi kwenkinga, indaba yomthelo, indaba yemali, indaba yemsebenzi. Nxa uhulumende ekubona esesikumelele ukuthi sikuze bekukhuluma ukuthi baza kwenzani ukuze beqede lokho.
Umoya uthi kungalesi sizathu-ke sithi kakudingeki ukuba iziphathamandla zikahulumende zibahlukumeze lapho bethe bayibonisa ukuba kukhona osekonakele.
Njalo esesikukhangele ukuthi nxa thina sibancedisa ngokuthi pinpoint ama-issues, sifleka out ukuthi izisebenzi ziloduko olunje, ziloduko olunje, sikhangelele ukuthi kona bengasikhathazi, bengasibophi. Nxa sikhuluma labaqhashi ukuthi intengo kayehlise ikholo kuthi phezu, sikhangelele ukuthi uhulumende engaze wabuya ke abuye phezu kwethu.
Utshengise ukulijabulela inyathelo eselithathwa nguhulumende ukutshutshisa ukwenziwa libe ngumthetho ibhili elizokhuluma phezu kwezokuxoxisana phakathi kwezisebenzi abaqhathi lohulumende ele tripartite negotiating forum TNF.
Yes, the TNF bill is a patisa. Ebuti baleni kwalo. Sa kumelana sonke. Kubengani siyakhonona nje ukuthi kuthatha isibanga eside ukuthi libe ngumthetho. Ngokuthi sibone ukuthi ngathesa abulami ma meeting e-TNF ayenzakalayo ngokuthi akulamthetho oyiwo oregulata ukuthi sabe sihlangana njani sikhulumisana ngayiphi indlela.
Zize ngokunengi bazo yisebenzi lanxa inani lazo lonyaka belehle kancinyane kule lanyakenye. Umoyo athi kubangelwa yikuthi ziqhubeka ziqunyelwa imisebenzi amankampani evala kokuphela. Indeni sekungabaphila ngokuthengisa bese saba ukuchiya imikambo yabo ukuyaphatheka kulo mkhosi. Umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane asesebatsha ehlanganisweni eye-Commercial Workers Union of Zimbabwe esigabeni sangempumalanga yeHarare region egoqela iHarare, Bindura leChitungwiza, uNkosazana Anita Zimbago uthi usuku lwalamhla luqakathekile kakhulu kuye lezinye izisebenzi.
Lekho liqiniso kumele ama rights ethu singomama ahlonishwe ngoba thina singabafazi sihlangana nento eziningi ezishiyeneyo lwezamadoda. So I feel ukuthi abomama they should be more baqakathekise more than amadoda ngoba thina sihlangana nento eziningi ezishiyeneyo.
Umkhosi walamhla ungenwe yisebenzi abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezehlukeneyo, abenhlanganiso yabaqhathi eye Employers Confederation of Zimbabwe EMCOS, umbeli wenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele eye International Labour Organization ILO eZimbabwe uNkosazana Hupuleng Pororo, iziphathamandla zikahulumende kugatsha lwezisebenzi, ingcwethi kwezomnotho, umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kanye labekade belibazisuzulu ngendlela.
Siyabonga Gama. AbeZimbabwe bona basebenza kwele South Africa bathi sebedlela evalweni ngoba besesaba ukuhlaselwa izizalwaneza kulelo lizwe.
Izisebenzi kwele South Africa bezithe kwahaqa elizweni jikelele embuthanweni yokukhuluma ngokuhle lokubi emsebenzini yazo. Kodwa-ke njengeningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa, uMnumzana Creedman Mkhwebu uthi leli langa libakhumbuza nje ukuthi bangumabona bulawe.
Ikakhulu thina izizalwane zeZimbabwe kunzima kusinda kusehlela. Noma ungalimala noma uya kupension uzohamba unjalo, ngeke uthole lutho. Ubuhle esibenza ubonakala. Kuyikho sihlaselwa sibulawa sibotshwa sithathelwa esilako kusakwamalanga. Ngitsho nala esirenta khona endlini zama-South Africa asiphathwa kahle, kodwa irenti esikhokha yiyo efundisa ingane zabo ema-university.
Abatshayeli bamarona beZimbabwe laba kwamanye amazwe baqhubekela phambili behlukunyezwa yilabo abathi babathathela imisebenzi. Kuzehlakalo zokutshengisela kwezakhamizi okumemetheka endaweni eziningi zelizwe emavikini adluleyo, esinye sezikhalo zabe betshengisela laba yikuthathelwa imisebenzi ngaba kwamanye amazwe. Abakwamanye amazwe abenza imisebenzi etshiyeneyo efana lokuvula izitodlwana emalokishini, labo bathwele amagabha avuzayo ngoba kuthiwa lawo mabhizimusi kufuze abe ngawezizalwane zakwele South Africa. UNkosikazi Mercy Mbundla uthi basebunzimeni okokuthi kufuze loba uhamba uzifihle kungaziwa ukuthi ubuyaphi.
Ayikho into emqoka esingathi siyayithakazelela ngoba sisebenza sisevalweni. Uzuthi lanxa uhamba endleleni labantu ohamba labo kumele uhlale uqaphela njalo ukuthi uhamba nje uyaziveza yini ukuthi ubuya kuphi nelizwe.
Ngenyanga ephelileyo kuqhamuke ukuhlaselwa kwabo kwamanye amazwe besetheswa umlando okubangela konke okuhlupha izizalwane zakuleli. Kodwa kunobhala jikelele lwebandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngabuto Mabhena uthi asikho isizathu sokuhlasela abakwamanye amazwe.
Siyabonga tshale zansi kwanelo kwalamhlanje mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.